Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe izijeziso zonotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na?
Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba.
Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sivanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo.
Khonapho bahle bavela zange babuze, bebanenge abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera, then eventually baqala ukudobha ngamatshela ngezigodo.
Kulo muntu oyedwa ovela koBulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi impela izijeziso lezi yizo ezibuyisela ngemuva ingqubela phambili yelizwe. Kodwa isimanga ukuthi uMnangagwa wathi esanda thatha intambo zombuso wathi abantu bengaqambizeli izijeziso zenotho amanga kodwa basebenze gadalala. Ngesonto bekulomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ekethise lezi zijeziso ukuze ilizwe livuselele umnotho walo. Iphephandaba le-Herald belithe inhlanganiso ezimbalwa lamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT azaphatheka emcimbini obuphiwe igama lokuthi Anti-Sanctions March. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ulandule lokho esithi lanxa besekela ukususwa kwama-sanctions bebengekho emcimbini webandla le-ZANU-PF.
Ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi, besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga, besingekho lapho, besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo, abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi, lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitsho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela. Kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo muntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi i-government. Ngoba i-government ama-sanctions ekhona enjalo, iyakwazi i-government ukuthi uma begula baye phesheya, abantu ababa bafunde phesheya, abantu ababa bahlale phesheya, i-government ayisiwe ehluphekayo ngama-sanctions. Umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi government akumele angitshintshe, kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe, 20 years bangatshintshi, bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezibalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impila kahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions, acelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hhayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hhayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga uthe gula lambona ukuthi hey wagula kwababuhlungu kwaze kwababuhlungu bakithi lati sazwela waflya wayechina hayi wafika walatsha walatsha wabuya back kodwa ngenxa yama-sanctions mina nayo emazigula angezikwazi ivini ukuya echina okungela ama-sanctions khona but imali yabingekho uzoyithola kuphi imali yokuflya uye echina khona la nto uyabona konke lokhu ama-sanctions ane-effect so hhayi njenge-opposition kumele igovernment sithi busani kahle kodwa njalo kuphinde sithi hayi khuphana amasanctions acelwa yithi yithi nje sesicela ukuthi lwakhuphe ngoba awachayi bantu abadala achaya thina
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu kumele ananzelele ukuthi ama-sanctions awabekwanga libandla le-MDC Alliance njalo izijeziso lezi ayisizo ezibangela ungathuthuki komnotho welizwe kodwa lokhu kubangelwa inkohlakalo i-corruption sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini ikha i-sanction liyawafuna na ama-sanction ngoba abantu abaningi basiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa i-west ukuthi ifaka ama-sanction thina umbuzo lowo ayisithi esafaka ama-sanction njalo ababuza izanu PF ukuthi kanti bona bahlukuleza kungani behlukuluza abantu babo asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe lo mbuso wabaningi ubhidlizwe sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lo lowana obuswa ngu-Adolf Hitler nomsolini lo Stalin Joseph lo Robert Mugabe yikho ke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabanengi uhulumende okhethwe ngabantu uhulumende ovota ama results awo angatshontshwa
kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidera. Wafakwa ngama iCongress yeAmerica. Kungaze kungene iRepublican biDemocrat umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetho lo hathi abantu beZimbabwe mahlabe Zulu lina elihambelana lezano liyaxwayisa ukuthi lincenge ifeze okufunwa ngumthetho wezindera umthetho wezindera ufuna ukuthi izano PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama human rights and le constitutional rights ngaphandle kwalokho mahlabe Zulu ngaze kuwine uTrump kuwine lowo omphikisayo uJoe Biden umthetho lowo uyabo lokhu khona kuyadida ingqondo ngoba iSADC yone efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions ama sanctions akhona mahlabe Zulu kasiyo ma sanctions eZimbabwe jikelele ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i targeted sanctions ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. lolu gatsha luthi kulabantu abayisikhombisa abatholakale belegcikweni leli ngemva kokuhlolwa kwabangamachumi angamakhulu ayithoba minwembili 816. Abayisikhombisa laba abathole igcikwane babikwa belithelelwe elizweni. Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo duzane legweru ngomgqibelo. Usibanda ulimele kakubi ngemva kokutshaywa lokhu. Sixoxe laye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikhathi sisima bekule mota esithole kule mota ezizimbalwa nje ezilaphana ezishovisayo ezithwala abantu eShangani Mine zibalethe emgwaqweni ethaya Main Road. Then bekulenye imota kathi se-bus stop iRanex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sithina sisipaka siphuma umgwaqo yona leyo mota ibisuka. Isukuma ispeeda off ekusukumene kusukeni kwayo yabafuqa umuntu ongumama wafuqa wagiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithe sisimangele khonapho nasesehla sisehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebelempahla. So besisehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezithindida eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kade uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike emoti hamba uhamba njani. Uthi wathi yena abantu laba nisuka eShangani Mine babhadale $10. Abasangelekanga i-change yami sebenzithelele ifoni. Uthe sakhuluma imoto yana yahle yabisiphendukile. Khonapho bahle bavela azange babuze bebanenga abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo. Ngike ngathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elinkalakathe elikhulu efuna ukungigifisa ikhanda ngase ngivuka ngeqake lami ngamsunduza wawela emgwaqweni ukuthi sibalele siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni khongane kobuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezo mbusazo yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi baluthathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni. Ngokubona kwethu asonto yombangazwe yizidlova nje esezikhona ezigange. Inxa sesicoxoxo ngelisi sasibona ngani la yena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphonga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesiathakwa thina wabaleka la wangena egangeni. So kungazani kukhona ukukhana ukuthi kulo lomuntu adengane uyajikwa emoteni bekungani into igame nje enziweyo. Abantu laba injongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo abayade kulabade bemephandle emgwaqweni laphana lalapha ukuthi kade injongo yabo ukusithathela imota manje kabasaphumelelanga. So kambona ukuthi ngezombangazwe.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngisagcwele igazi ngoba bengibleeda ngayo ndlebe. Igazi beliphuma endlebeni elinye liphuma emakhaleni. Kusahle saqonda eShangani Mine Bay Police Base sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane. Imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angikezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela angikezwa ukuthi.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi abaphila ngokuthengisa icansi elizweni badlula inkulungwane ezingamachumi amanelane 45,000. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebuthelela inombolo zabaligcikwane le-HIV ethiwa i-AVET. iphephandaba lobulembo beinternet elezimlife.com lithi owake waba umsekeli kamongameli webandla leMDCT uMnumzana Elias Mudzuri usephumele egcekeni ukuthi uzancintisana loNkosazana Thokozani Khube ukuba umholi waleli bandla. Leli phephandaba lithi abamnunzana Douglas Mozora loMorgan Committee labo bayenakanelwa ukuthi bazancintisa lesi sikhundla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Thina vele njengamaZimbabweni isitha sethu sinye izano PF. Makungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhuya. Isitha sethu sinye esikade sasihlupha from 1980. IZimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka thina. Asikaze sikuthole. Yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikazi kulungisa. Akula makliniki, akula mgwaqo, ayikho nje i-development ekhona. Into ekhona eZimbabwe ludubo. Udubo nje into oyibonayo ibhalwe ebusweni babantu. Abantu baswela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa lokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe. Kodwa nje into abayizwe ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho. Into abayaziyo ukusela kuphela nokube betshontsha imali bethwala imali bezisa le maso kukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu. Ye, salibonani salibonani basakazi abahle kukhuluma lo Ngwenya la eGoli ngokusebenza la ngokuzama empilo. Siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje. Siyabonga ngathi uNkulunkulu engaligcina sesihlane singabaphileyo. Ngibingelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF. Umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanctions lawa ethi abawasuse angaqala asuse ama-sanctions lawa wabafakela abantu bezimbabwe yina nabantu bakhe laba bezalo PF abaqala ekhaya kuqala bethi besiyacela le thina vele asithinta ama-sanctions lawa bengavula ukwenza engathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo nebandla lakhe lezalo PF. Akanamahloni nje ukuthi uzothi emdala engake segugile behambise yokhuluma amanga. Abantu bahlukunyezelwane, abantu baboshelwane, baboshelwane abantu be-MDC, baboshelwane abantu. Ungakhuluma kabi ngezanu-P F sokumele uboshwe uphonisiswe nzima uvalelwe unqatshele ibheyili. Akukho right lokho. Vele angakhuluma ukuthi akususwa ama-sanctions. Afake amanye ama-sanctions phezu kwala akhona. Angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo. Abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona lo bekhuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi iwayenza iZimbabwe ihlupheke. Into eyenza abantu beZimbabwe bahlupheke namhlanje yizanu P F akuso ma-sanctions la abafakayo. So lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu. Akunazibhedlela, akunamgwaqo, akunalutho. Into abayaziyo ukusela kuphela nokuhlukumeza abantu. Ungabasola sokufanele ukuthi uboshe uthwale nzima ngenxa yokuthi ubasolile. Kodwa into okufanele liyazi maZimbabweni amagumbi abanomhlaba yokuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ubhekile. Ibandla le-MDC abayeke ukulwa laphana balungise izinto yibo abantu esibabhekile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bangalungisa ilizwe. Abayekelani into ababayenzayo leya, abalungise izinto babambane, bayeke ukukhombakhombana phakathi lapha. Ngiyabonga.
Njalo badala lalokhu ukuthi bethi khona yena wasibulala phela umuntu ngegugura wonto yakhe. Thina maNdebele siphelile, abafowethu babekho, okhulu labokhokho bethu bafile, asibazi ngenxa yakhe. Esesithi yena uzayenza uzagubha abantu abangcwabe kutsha, vele kwaba lo mthandazo ngemva kokufa, ngaze bagubhe bafake kutsha, sizobabona ngaphi thina? Uyabheda lo, uyasijwayela. Vele kona kahle kahle aluba abantu baya ngami ngengqondo engelayo. Vele iZimbabwe uyaqunywa phakathi. Amashoni ebuyele le kubo le khona le arale le. Thina sibe le nkosi yethu ngapha ngoba leli balelithi zanu vele liphambene le. Abantu bezanu laba zanu zanu le vele akula into abayenzayo. Bagijimisa okwelabo isayidi ngobushona babo. Ukuthi phela vele lona leli lizwe songani lilizwe elikabili, lona leli lizwe eliyi-1. Ngoba ngale harale baphile yabo
nangakho aphilekala ngqondo.
Yebo Studio 7 labalandeli be Studio 7 siyabona. Ngibona leli bandle libusa leli liphezulu kodaba lwegugrawundi kalibusi. Liphezulu kokudinga abantu ababulawayo, alikhulu ukuthi kwabulawa abantu bayi 25,000. Abanye baphoselwa phakathi kwemigodi yezimayini. Lizabakhupha njani libangcwaba? Lizabona njani ukuyakhupha laba bantu abaphoselwa phakathi kwemigodi wezimayini? Ikudlala ngabantu ukusizwisa ubuhlungu. aluba abantu bathi bebabona bona abantu bebuya nje emakhaya bezokudinga ukuthi sigcine siphindisela sigcine sibathela ngamapetrol abantu akulamumo into abakwenza abahambe behlala emzini yabo bekele ukuba bezobuya besigebhe besigebhe abantu abafike besenzela idoti ngento esiyizondile kakhulu bangakhulumi ukuthi ngato le asifuna ukuyizwa ukuthi indaba le
ye sakubona msakazi omuhle ngidingelele nani balaleli siyajabula lezi ndabeni sinikeza zona mihla ngemihla sicela liqhubeke nikwenza sizwe ukuthi kwenzakalani ye ngikhuluma ngilapha kwele South Africa eKapa hayi into engifuna ukuyisho mina bengicela nje amaqembu lawo amaningi azokuvuka kukhona nalawo vela ekhona ahlangane phila kube liqembu elilodwa izame phela nathi ukunqoba lelo qembu elabo sakudala elingelancede elingayazi into eniyenzayo zame ukulikhipha mamelani bantu bakithi ake nizame shuwa ukubambana nincedisane livisisane akukho okwedlula lokho manze nikwenzile lokho nizokwazi ukunqoba khiphe le nto yakade yakhona ethi yalungisa kambe kulungiswane from 1984 singazalwa nathi saze safika ama-90s sazalwa manje sesingamadoda nathi sesingakwazi ukumisa imizi lokho esisokola kangaka hayi 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 kuyamsinda umdoda lo akaphumi kanti kahle kahle vele ngivotshelwa mbani ngoba phela angazi ngizwa umuntu okhuluma kahle maybe 2% engangizwa bekhuluma kahle ngayo kodwa iningi leli bayakhala kahle kahle ngivotshelwa mbani ngiyabuza khona bavotshelwa ngubani okwesibili bengicela ukukhuza ngapha kithi esihlala khonapha kwele South Africa amantombazana hayi hayi ake nimeni kosisa ufika manini ngempela yekani ufika nifaka buhlungu shuwa abe umuntu uzamthola umuntu ethe namadoda ayi-5 ngabe ethengisa umzimba wakhe uright khonokho nani badala mani nibone amagrosa ibuye ekhaya ngabe nithi nisazi umntwana wakho ukuthi akafundanga lutho akayazi into yaziyo nje kodwa uyabona every month kubuya amagqibaqa ucabanga ukuthi ukuthathaphe hayi 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 angibhulemi nina badala kodwa ngibhulema bona labo sisabakwenzayo lapha imbi le nto abayenzayo bagcina beyifaka buhlungu sebebulawa uzwe sebekhuluma phela uze umntwana oyintombazane sithi vele amashona ancane kulani amalokali ancane kulani ngoba nina mandebeleni ngobondo yathi nje anifuni ukuzenzela leo wena bayasenzela everything esiyifuna abangenzela bayangigcina ye wena umuntu uzokugcina usogcina kanjani ngakuloboni waye ungamtsheli ukuthi kuqale evela yini liyakubhadana kuloboni ethi sizogcina nisazofaka usisi ngiyanitshela qhubekani uma ningafuna umamela uma ningamahlonga nje kodwa nisazofa gcine ngani majida hhayi abafowethu baphelele enkunzini angazi ukuthi wayi bengayeki le nto yawo everyday every week kuyaphuma ama-odio ubonakala umuntu ofile ugcwele igasi wakhona lithi hayi kunzima lokhu akeni uyiyeke nani madoda kanti umbuzo wamuthi wayi ningahambile kwenza khona phana yini ezwendini lizomosha ngapha manje nisikhulumisa kabi ngabanye abantu bakhuluma kabi ngenxa yeni madoda hayi fokop manje kanje
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umsekeli kamongameli wele Melika mnumzana Mike Pence uqhubeke ekhankasela ukhetho lanxa iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezinhlanu zibanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu ikwephula iziqondiso zogatsha lwezempilakahle ezithi kumele umuntu azisuse emphakathini nxa kunakanelwa ukuba engaba ehlangane labalegciwane leli. Ngeviki edluleyo wakhethwa ukuba umsekeli kamnumzana Joe Biden ozancintisana lo Trump. Unkosazana Kamala Harris uzisuse emphakathini ngemva kokuba iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezimbili zitholakale zilegcikwane leli. Lokhu kwenzakala inani labathola leli gcikwane lokhu liqansa kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqansa kwenani labathola leli gcikwane.
Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizaya ndakathesa ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama-university akhona futhi njalo avudlileyo. Isikole ezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjwe ligciwane, abantu abangakasebe banjwe ligciwane. Obekusenza sithiwa amanamba ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezo esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezo ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe. Bathakula abantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohle ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo, labomama, labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya, ephenduke sethole ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi sihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube leduwo, yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempila kahle kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akona umuntu owazi ukuthi kumbe igcikwane selifike esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi, kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempila kahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akula gciwane laphephukayo lilokhu lishisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engikutshoyo ukuthi oqakathekileyo ukuphila ukulandela abazempila kahle.
Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMaryland.
Yabona sebegcwala ngani intwana zemakhone, bajeri sebefuna abantu intwana zemalokishe, mabe sibona bathi eta. All stars and jello fight it dobe. I'm still gonna handle business. Bazo catch up my feelings. Bayazi mina meli luggage. I'm still a band while I'm in commission. Ito chera bas no bish born. Bangizwe ku radio. Bambone ku video. Anje sebe lande la. Bambizwa ngo puti madlis. Anje nge Twitter bonke sazo by hand. Look and you push up from the days of my connect. Lese la marayam even seskolwe. Lande la batala ngangene mfolo ni manje yis cat. Sambo nansis kalen. Eskalen. One, in 2012, yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi. Yeah, mina vele yami phesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebegcwala ngani intwana zemakhone, bajeri sebefuna abantu intwana zemalokishe. Mthengi qala lokhu bebenqala manje sebethi ngubani isikhoko sebenqaba bona bebethi mina nyaqanda manje sebethi nyashise ngoba ndahleli namba bona yifake igase mephini amayelo afunga ubuye lokushini bathi baqwele ngestampa njalo siphethele vibe batele ukuthi bengeza soplome costin ngiyabona bafisa ukusikhiphisa lati abanye bafisa ukuringa njengathi abanye bafisa ukutreka njengathi batele bazothwala ngegasi. Born, intwana enesithunzi, yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi. Mina vele yami phesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi. Yabona sebegcwala ngani intwana zemakhone, bajeri sebefuna abantu.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo. Kulo muntu oyedwa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com.